Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika uhlelo lwendaba zesishona. Olamukela ngenjabulo lenkulu kuStudio 7 ngesonto mhlaka 15 zibandlela 2023 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
UKhabere ubehamba emapholiseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bathe ababotshwe ngamapolisa abesenza imithini emzini kaChibaya.
Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwehlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxabule wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa weZRP emzini weBudiriro namhlanje. Elebotswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Owayengunozinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma usechale isikolo sokuqeqesha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxabule wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa aweZRP emzini weBudiriro namhlanje. Lokhu kwenzakale siya emapholiseni ukuyamela amalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, abotshwe emzini weBudiriro eHarare izolo. Phakathi kwamalunga awe-CCC abotshwe izolo, kulesi phathamandla sebandla esibona ngoqoqwa wenhlelo zaleli bandla olilunga ledale lephalamende emele iMkhoba uMnumzana Amos Chibaya, lo meli weBudiriro uMnumzana Costa Machingauta. Abe-CCC laba babotshwe beqhuba umhlangano webandla labo emzini kaMachingauta. Asenelisanga ukuthola umphathethambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe ukuze sizwe icele likahulumende ngalolu daba. Kodwa senelise ukuxoxa legqwetha elimela uKazere unkosikazi Nontokozo Dube Tashona, laye olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, echasisa kabanzi ngokwehlele uKazere.
UKazere ubehamba emapholiseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bathe ababotshwe ngamapolisa abesenza imithini emzini kaChibaya.
Kuyini sibisibili okwenzakeleyo?
So uthe usezafika epolice station wasephomba ukumiswa yimota yamapolisa ama-black boots labe sivame ukubabiza sisithi ngorobayi. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe amapicture, ubethatha amapicture from emoteni yedrive besiye police station. So basebeabakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lana imoto zabo robayile ziyani ama-trucks abo. Bahamba la e-police station imoto yasala phandle yakhe. So uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi. Basebengena ke la ephakathi e-police station ku-charge office. Ube vele eselimele. Kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa. Sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba layo. So yikho akade bemcharge ngakho.
Lawa-ke ama-charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke.
Yikuthi nje ngama-charges a-frivolous, ama-charges angalangqondo nje kuphela. Ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemchaya, bemkhahlela, and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulofu custody. Ukumkhahlela bamenze khona bemehlisa emodeni yabo, yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lawful custody. Yikho okwenzakale, ulimele uKhazere.
Lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathela bani.
So namhla bambophile besihambe e-Central Police Station sizeyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amchayile amfamulisane. Sesikhona ngale basebefika kamapholisa ebudile basemisa ukwenza i-report basithatha basibisela ebudile basebemfaka kama-charges officially. Bamcharge ke ngomu. Ama-sections anala ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha ekhwaba kutshona. So sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume kwanamhlanje bengamvalele ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye-operate isandla leso siqamukileyo. So sigcine sasesivumela nti sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation.
Lo ke bekungunkosikazi Nontokozo Dube Tachona owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Omele omunye wakhe uKhazere yena-ke uKhuzai Khazere yena-ke otshaywe ngamapholisa wephulwa isandla. Elebotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya emazweni angumakhelwane eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambile abazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayija uchaphisa abantwana ingcwele okungekho emthethweni. Intetho lesindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisi samapholisa kweleBotswana uMzananiye Bakali uthi izehlakalo zokuhanjiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda ukudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngelabazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitsha ochaphisa abantwana ingcele. Umnumzana Nqabutho Mabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabo malayitsha bengelazi ncwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa ama-passport abantwana. Kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale nabo ikhisimusi kumele avela budget aba-apply ama-passport apply le loko kukumbela lotsi nabantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Uma bena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe ama-passport, ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant, akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGabriel Mnumzana Dumezweni Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni ngoba lokhu kulakho wafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendleleni. Bona njengomzali ungikho eduze so kuningi kungenzakala. Abantwana balakhuba violated, udliwe ngumulwa or being abused in any other way. Bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endleleni lapha.
Ele Botswana lethi lizaqhubeka liqinisa imithetho kwenqabelwa ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni, i-child trafficking, yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga, ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union. Kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana betshiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophula kwemithetho e-child labour. Ngingumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseGabron kwele Botswana.
Okwamanje ke wathi sike sizwe ukubana uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Owangusenziwe manje sigcina amasiko wethu. Owangusenziwe
amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa loMnumzana Gobalanda Mathe ingcwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa kankulunkulu ke okhulunywa iBulawayo City Council ethi abantu balakho ukuthi bengcwatshwe igodi elilodwa bengumdeni. Kambe isintu siyakuvuma yini lokho?
Thembo kuyingozi kakhulu kungcwaba abantu mgodi munye ikakhulu imdeni ehlukeneyo. Ukhumbule ukuthi umuntu akafani nesilwane. Umuntu kunelikhuba eyenzwayo uma ezongcwatshwa. Ngitho yena nomfu wabo isintu kasikuvumele ukuthi abantu ungabangcwaba ngendlela enjalo. Kodwa sikhumbule ukuthi umhlaba manje susezandleni zikahulumeni, awusekho ezandleni zamakhosi. Ubungozi bakho bokungcwaba abantu mgodi munye ngokuhlukana kwezibongo noma besibongo sinye, nangu umthembo, indoda uthola izele abantwana. Labo bantwana baye befisa ukuthi kusasa nesizukulwane sabo zikhombe indiza likayisemkhulu, noma ma kukhona okuhluphayo abanye bayahamba bayokhuleka kulelo dlinza. So ma sokuyimdeni efika ibe mthathu endlinzeni elilodwa bazokwenza kanjani ngoba kunemkhuba? Njani umuntu uma ethe wadlula emhlabeni, uma ethe wangcwatshwa, ikhona imikhuba futhi eyenziwayo umndeni nomndeni. So ma sebehlanganiswa lapho bazokwenza kanjani leyo mkhuba? Ikuzilethela uzimu ekhaya kakhulu. Kodwa futhi phela sikhumbule ukuthi ukhansila ungaphansi kombuso kahulumeni. So usuka eprotector indawo kumbe ibhajeta.
Ye kwabalanda nxa ukuthi isintu siyala pho manje kumele kwenziweni ndo?
Kubalulekile ukuthi sigukuze kakhulu abantu abahambe beyakha emakhaya napho kunemhlaba khona ozakwazi ukuthi noma suthe wadlula emhlabeni ungcwatshwe ngomva kwesibaya lapho kuzolondolozwa khona noma inini isizukulwane sakho noma isaneni sikwazi ukuyabuya lapho sokukhuleka senze imikhuba yaso ngendlela engakhona. Abantu kuvuma ukuthi bangangcwatshwa bonke, maybe umuntu nonkosikazi wakhe mabethe bazala bonke futhi kulula ke lokho athi bengazalana akuvumi kuyingozi kakhulu futhi lokho mthembu
siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthokazi
mthembu hayi ngiyabingelela mhlonishwa ngiyakomusha mthembu hayi wangeleka into ezima kakhulu ngiyayizwa indaba oyixoxayo kodwa mthembu kuyukuhlakanipha ukuthi umuntu akhulume iqiniso indaba le safuna ukuthi sifake badaleni sizwe ukuthi bathini bona yebo mthembu kuya kusicabangisa kakhulu ukuthi hey kusokusenzakalani kodwa ke ngixolise ukuthini kusafuna ukuthi ke ngihambise abadaleni basitshela ukuthi bona bafisa ukuthi kuphathwe kanjani ngixolise mthembu ukuthi anginayo impendulo ngasho nje ukuthi eSouth Africa kuyenzeka eSouth Africa kodwa ke hayi sisafuna ukuthi ke sizwe abadala ukuthi bona bathini yeah balaleli hayi lixole ngoba akufanelanga umuntu azishaye owaziyo kanti akakho wazi konke sisayibeke abadaleni mthembo asixhumane masinyazana nje part neviki ngiyabe senginayo impendulo safuna ukuza ukuthi ingwevu nabo gogo bathini angibonge mthembo usuku oluhle nabalaleli
namhla kuhlelo lwethu besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobana Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo woliva lesemoyeni wenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
owangusenziwe mandlo ligcina masiko owangusenziwe mandlo
siyambonga ke uJahe elidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko njengoba kusinokudedelwana yena ke usededele kuntungamili Nkoma osinika uhlelo vuselela umoya
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana okuqala kulo umnyaka ka-2023 kube lithamsanqa elihle ukuthi thina isikhona lapha singenile kulo umnyaka ngomusa kaNkulunkulu hatshi ngokuhlakanipha kumbe ngokwazi kwethu sihlanganeke lalo ilizwi lenkosi namhlanje silithola encwadini izikhronika zesibili isahluko sesikhombisa indima ngeshumi lane 2 Chronicles 7 verse 14 lapha esithola ilizwi lethu elifundeka kanje bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo zihlobo ezithandekileyo singena emnyakeni omutsha esesithile esiphume kukuwo u-2022 singumnyaka omdala nxa umnyaka lo umutsha kumele lezinto esizenzayo zibonakale ukubana izinto ezizaqhubela impilo zethu ngamunye ngamunye njalo kumbe ngemuli ngemuli umphakathi ngomphakathi sigodi ngesigodi sengitsho lalo ilizwe lonke kule ntuthuko lokuhlalisana kahle lithi ilizwe leli bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami sekuke kwaphuma ucwaningo oluthize oluthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elikhuthaza ukuba abantu babe ngamakholombe babe ngamakristu njalo baningi abakufakazayo lokho lanxa abanye bengasayizi inkonzweni bengaphatheki entweni zobukholwa kodwa umuntu wakhona nxa sekunzima uyamuzwa esithi mina ngiyakholwa azaqambe mhlawumbe libandla akalingena esesikolo kumbe lebandla elalingenwa ngogogo labokhokho bakhe kumbe labazali babo ngokubana okusalayo ukuthi lowo lalowo muntu ukhona lapha akholwa khona. Ngithanda ibala elithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Kanti ukuzithoba yikwenzani? Yikungazami ukuzibonakalisa kungelalutho vele olwenziwayo. Ukuzithoba yikuvuma ukubana lawe ngenye imini uyakwe uphambanise. Nxa uzibona ukuthi uphambanisile, funda ke ukuzithoba uzehlise. Kulabo abathi mhlawumbe uphambanisile, singakhangela ingxabano eziningi. Obaba abakwazi mhlawumbe ukuzithoba kubomkabo omama, labo mama ngokufanayo kubomkabo. Abantwana labo kabazithobi phambi kwabazali babo kanye labo sowabo kumbe abafowabo labo abazalwa bonke labahlala labo. Umuntu ozithobayo uletha injabulo kulabo ababemlalele bemkhangele. Akuthengwa ngemali, akudingwa khashana. Ukuzithoba kuqalisa engqondweni lehlizweni yomuntu. Abantu abakholwayo makholwa asizithobenini emhlabeni onakeleyo. Lina elibizwa ngegama likaNkulunkulu uJehova ophilayo, asifundeni ukuzithoba sizehlise kuthi abanye nxa belavuka besiya phezulu thina sizithobe siye phansi. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sifundise ukuzithoba izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyambonga ke umfundisi Thandeko Sintimkandla obesinika ke uhlelo oluphathelane lokuvuselela umoya. Lapho ke limuzwe ixoxa loNtungamile Nkomo oweStudio 7. UGibbs Dube uphinde waphenduka. Siphinda phenduye enkundleni yethu ngodaba oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa loFundani Ndimande ohlela khona ngale eLobhengula koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani khona ngapho koBulawayo ba?
Sibonge nje ukwamukelwa kuhlelo lwakho mfo kaMthembu Zithembayo. KoBulawayo yonke into ihamba nje ngomumo. Sibona nje izulu nje liyala belingani lifuna kuna namhla kwehlula.
Njengomuntu omutsha wenzani khonapho njalo ubona ngani impilo yakho iya ngapi?
Hayi njengomuntu omutsha kuphilwa nzima lawo kulawo ngiphila nje ngokujingirisa i-charity organization engisebenza layo okuthiwa yiTumaya. Mphinde nje ngibe kuma-organization amaningi la koBulawayo ngikhona ku-MMC kumthwazi kamzilikazi Crashers Association. Ngibe khona njalo ku-foundation i-artist yakoBulawayo i-STI lapho uNhliziyo uCalvin Mgcini Nhliziyo. Bonangani abantu abaningi ngiyamazi wasithiya ngo-2020 so ziningi inhlanganiso nje esikizwe sisebenza lazo khonapha koBulawayo.
Kuyini okumele abatsha bekwenze ukwenze ukuthi bazithuthukise bona ngokwabo?
Mbone ngathi ikuhlangana njengoba nje nxa umuntu eyedwa individualism ngophecelezi ngolimi lesilungu. Mbone ngani ngeke sisendawo, kumele abantu abatsha behlanganise imiqondo beyenze into zama-projects bechayelane izimali laphana bafunde nje kwezinye izizwe. Sabona amajuda bakwenza kibo ngale, sabona amabhunu e-South Africa bakwenza khonokho bethatha umbuso kuma-British. So mbona ngani yikho nje
okuzasiyabonga kakhulu ke mfoka Ndimande, singaphosa elokugcina.
Hayi mbonga kakhulu mfoka Mthembu Zithembayo ukuba lami khonapha. Ngithanda ukuthi abantu abatsha hayi bengalahla ithemba, kuyakusa ngelinye ilanga, akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Ngithanda ukuthi basondele njalo ezinhlanganisweni kakhulukazi ezesintu bebuye kubo NNCA nxa kusenziwa imigubho, bebuye konke kubogajade laphana nxa kusenziwa imigubho. Into yesintu sakithi ikhuli siyaphambili. Ngithanda amazwi okugcina, ngithanda ukuthi kulukhuni yitshe kodwa okhetheni kuyovela intombo.
Namhla kuhlelo lwabajalo sixoxa loFundani Ndimande ohlala koBulawayo. Sinethemba lokuthi sizaxoxa lomunye ombusakhulayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, owayengunozinti weqembu lenguqu ele Highlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha unozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Intethelele zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChuma waba ngunozinti wamaqembu abalisa ele Eagles, ele Wanki, ele Highlanders kanye leqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi inhloso yakhe ikusebenzisa ulwazi lwakhe afundise abasakhulayo ukuba babe ngunozinti bakusasa bakuzinga laphezulu.
Into engiyenza ukuthi ngiyakhe kumbe ngifundise abantwana labo ukuba ngosamachu bakusasa, bengamagoalkeepers amahla kusasa. La bafanele ngisebenza labo angikhethi ukuthi bavela kuliphi lokishi, ingqondo yokusebulawayo ukulungile kini. Iminyaka angikhethi, as from 9 kusiya ku-under 23 iminyaka engikhangele ukuthi ngasebenza la. Njalo angikhethi futhi nxa kulamantombazane afisayo ukuthi abe azofunda igoalkeeping, ngiyabavumela ukuthi bavume.
UChuma usebenza ndawonye nowayengumgadli odumo uTobias Ngizikamba nje, yena othi ngokuhamba kwesikhathi bazasebenza labanye abadlali abasakhulayo abadlala phakathi kwenkundla.
Ngicabanga ukuthi besigqume them at an early age, as you can see sesaqala ngama-goalkeeper since we have got uSamachu was one of the best keepers elizweni. Ama-dreams akhe will benefit ama-keepers at a very tender age. Sesihlala phansi sawubona ukuthi no ukhipha kadlali yethu ibhora. Now it's time that sesi-incorporate as ama infield players. Sonzothi from keeper singene kuma-defenders, from ama-defenders singene kuma-midfielders, from midfielders singene kuma-striker.
UChuma loMzikamba nje bake baqhuba uhlelo olufanayo unyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Njalo uChuma uthi kusiya phambili soluzakuba yinto yamaviki wonke.
Angifisi kuphele khona, ngifisa kuqhubeke kusiya phambili. Njengoba ubona nje abafana laba babuyile, bazabuya njalo phakathi kweviki lange weekend. So sithi every weekend, Friday and Sunday, sabe siwenza uhlelo nalolu. Kusiya phela umnyaka, seqeke kulwana umnyaka nxa uNkulunkulu esibhathisile.
Uhlelo oluqhutshwe ngoMpalakazi luqhutshelwe endaweni yeChrisent, kodwa lolo oluqhutshwe kulempela viki lube sesikolo seMarketen. UChuma uke waqeqetsha amaqembu abalisayele Highlanders kanye leTalent Vision engumqeqetshi wabonozinti, kanti uMzikamba nje waqeqetsha amaqembu abalisayele Rain Stars, ele Zim Leopards kanye lamanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katsere, ubhaxabulwe wephulwa isandla ngamapholisa lapho bembopha emzini weBudiriro eHarare lamhlanje. ELeBotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo, njalo bengahambi labazali babo. Othi ke owayengunozinti weqembu lenguqu ele Highlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha unozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.